Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwaka zomuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngenjabulo. Ngolwesihlanu mhla ka 12 kumabasa 2024 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
umnyoko wayengusahoho wayekhokhela amabutho asebenza nsida ngesikhathi sombhuqazo. Mnangagwa mnyo owayesebenza la makhiwa eRhodesia bebhuqa abantu besiNdebele.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uyawahlonipha amalungelo oluntu, njalo uthi iziphathamandla zeMelika ezingakukholwayo lokho kumele zize eZimbabwe zizefunda ukuthi ilizwe libuswa njani kuhle.
Lokhu kuza kwenzeka okwesikhashana esifitshane ngoba vele itechnology ilendlela yokudlula eceleni yedlule lapho kuvimbe khona imithetho engahambisani lempilo yanamhlanje.
Inkampani yakwelemelika exhumanisa abantu ngobulembu be-internet e-Starlink isivale amagagasi ayo eZimbabwe ngemva kokumiswa nguhulumende. Kuhlelo Woza Friday sihamba leqembu elicula ingoma zomdabuko elizibiza ngokuthi ziba levula. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uyawahlonipha amalungelo kaZulu kanye lombuso okhululekileyo idemokrasi, njalo uthi iziphathamandla zikahulumende weMelika ezingakukholwayo lokho kumele zibuye eZimbabwe zizefunda ukuthi ilizwe libuswa njani kuhle. Ekhuluma kumbiko owethulwe yiofisi yakhe enkundleni yokuxhumana e-X namuhla, uMnangagwa uthe eZimbabwe lilizwe elikhululekileyo elilombuso wentando kaZulu futhi elivumela amabandla aphikisayo ukusebenza ekhululekile. Lanxa nje amabandla aphikisayo lawa ekhala ngokuthi ayahlukuluzwa lokubotshwa mahlayana njengohulumende weZANU-PF. Amazwi kaMnangagwa aza ngemva kokuba umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden ethese uMnangagwa lezinye iziphathamandla zikahulumende wakhe izijeziso zenotho ezintsha ngoba esithi bephula amalungelo oluntu, njalo bachaphaza imali yelizwe. Sixoxele lunga lebandla eliphikisayo ele-TCCC uMnumzana Swithin Chirodza, yena othi amazwe kaMnangagwa ayise.
OMnangagwa umbone phikisela nje, siyazi thina ukuthi niyo owayengusahoho owayekhokhela amabutho asebenza nsida ngesikhathi sombhuqazo. UMnangagwa nguye owayesebenza la makhiwa eRhodesia bebhuqa abantu besiNdebele. Imbali leyo ibalulekile njalo iyaziwa kumphakathi. So namhlanje kumele abe la mahloni nxa kukhulunywa ngendaba zombusazwe, nxa kukhulunywa ngendaba zamalungelo oluntu. Njalo ngakhangela okwamanje uMgabe ebusa, sasikwazi thina njalo siyazi ukuthi uMnangagwa wayelesandla endabeni zokuhlukuluza abantu. Ngo-2008 uMnangagwa wakhuluma wathi iphepha leZimbabwe liphepha elibhala kubi ngohulumente. Zukuzuku kuthe kuphela imiviki eyodwa amasotsha ayesetshise amaphepha eBybridge. Nanzelele ukuthi uMnangagwa nguye ocine sebambana labantu abakhiphe uMgabe esikhundleni ngoba esekelwa ngamabutho. So sibona ukuthi amandla alawo ku-security services onala amabutho yiwayenza ukuthi uMnangagwa ahlukuluze abantu, ngoba susela 1980 uMnangagwa bevele ebambe intambo zonezo ze-security. So angiboni ukuthi namhlanje kungaba kuyinto ehlambulukileyo ukuthi sizumnangagwa ekukhuluma ngamalungelo oluntu. Engomunye umuntu alibuya zinika amaphapha azithulele nxa kukhulunywa indaba zamalungelo oluntu.
Sipha umzekeliso wentando yeningi esingathi idemokrasi athi ikhona eZimbabwe. Umnangagwa uthe likhona lina abamabandla aphikisayo liyavunyelwa ukusebenza likhululekile kanti njalo liyavunyelwa ukuphatheka kukhetho.
Umnangagwa nguye owatsho khuluma istatement esithi aliba yena ngonkulunkulu wayeza kulala abantu be-MDC bonke ikhona istatement leso. Njalo umnangagwa ngumuntu othi nga abantu bephilisa uhulumente abe niyokhuluma amazwi abuhlungu. Bananzelela i-MDC ithe ifonywa kwaba le ndaba zama-tax ngo-15% othiangira bephikisa indaba zama-tax. Into eyenza ukuthi i-opposition ime ngenyawo zonke. Kungakhanyela umnangagwa ukuthi esebusa ama-tax asefake kwakela abantu abuhlungu kakhulu.
Umnumzana Swithan Chirodza lilunga lebandla eliphikisayo ele-CCC. Sixoxe njalo lelunga lezanu PF umnumzana Malaki Nkomo yena othi amqotho amazwi kamnangagwa.
Umongameli uqinisile ngamntu amapasa abezikhuluma sitshelwa ngamabandla aphikisayo anezifiso njalo okuncenga ukuthi abafuntu bakuthole ku-America kubo i-America iyabe iyinkulu wonke abangabe befuna ukuthola ukuphila kodwa emuntwini weZimbabwe okwazi ukuthi ilizwe leZimbabwe labuya njani lagijekelwa njani sibanga ilungelo elokuthi lathi sibonakale njengabantu ilungelo eliyabe kuthiwa konomzelela kubo labo bantu sasilisana nabo. So ngaleyo ndlela ilizwe sesiliphephe thina siyakwazi ubana fanti ilungelo labantu liqaphe silungakanani okuyinkovutho okulandelwa libandla enzalo PF elisembusweni silandela esingathi konsisi abantu bakuba yimithetho ekhona elizweni. So leyo mthetho ngokubona ukuthi thina iyalandelwa ye akula muntu okuthiwa khona ngaphambanisa ngabotshwa akula muntu okuthiwa ngahlukuluza omunye umuntu anganziwa anything. So ngaleyo ndlela esikubonayo thina ukuthi banwanabo abantu abayibo abadinga esingathi isikhotho amabhunu abathandele ukuthi i-America yelinye ilizwe elikhulu ukuthi la wonke amazwe ngalokho okhulunywa i-America kwabakufunayo thina akubandelwe yamfesithi mo salwela ilungelo lethu ngaleyo ndlela
kodwa abamabandla aphikisayo labasola umbuso weZanu PF bathi umnangagwa ubusa kubi ukwedlula umuyi uMgabe. Bayatsho bathi abantu bayatshaywa, bayahlukuluzwa, bayabotshwa nje mahlayana. Sibone uSikhala bochwa wahlala ejele okweminyaka phose emibili engakafunyanwa yinkantolo elecala.
Abangabe bafaka indaba kaSikhala phakathi kwezombangazwe nangokubuswa kwelizwe abanye bazame labo ukuthi bakhangele ukuthi yena wenzele uzafumanisa ukuthi uyabe ecamule umthetho ngendlela yokuthi nguJob Sikhala owebandla eliphikisayo we-opposition akusafananga. Hayi, ayisikho lokho. Umthetho awukhangeli ukuthi yena ukuliphi ibandla njalo ungubani. Khani ukuthi wena uyi-citizen yelizwe leZimbabwe ofanti ukulandela nalokhu nalokhu. Uma sika ukucamula sizacamula umthetho ngenxa yokuthi wena ku-opposition. Hayi, njalo nje abamitha namfica ukuthi abazame bonke behlukanise ukuthi anda leZanu PF kuyini, umthetho kuyini. Kunabantu abafundeleyo, kunabantu abakhona abayiba abalawula ngezomthetho. Yibo ababopha abantu, yibaphethenisa abantu. Ayitsholele ibandla leZanu PF. Abantu bangathi bangacamula umthetho behlulwe ngale mthethweni sebekhombela kuZanu PF. IZanu PF iyangigcinapha.
Umnumzana Malaki Nkomo lilunga leZanu PF sixoxe laye ekugodlwayo.
The Voice of America, VOA.
Inkampani yakwele Melika exhumanisa abantu ngobulembu be-internet emhlabeni jikelele e-Starlink isivale amagagasi ayo eZimbabwe ngemva kokumiswa nguhulumende. Kumbiko ewethulele labo abakade besebenzisa amagagasi ayo kuleli namuhla, iStarlink ithe ithole isixwayiso esivela kugatsha lukahulumende olwePostal and Telecommunication Regulatory Authority of Zimbabwe olwePotras esokuthi kumele ivale amagagasi ayo eZimbabwe ngoba ingelamvumo yokusebenza kuleli lizwe. Kodwa linkampani ithi izaqhubeka ixoxisana lePortras ukuze ivumele. Inkampani le seyathola imvumo yokusebenza emazweni asezwekazi leAfrika ayisikhombisa, abalisa ele Mozambique, Eswatini, Zambia, Malawi, Kenya, Nigeria kanye leBurundi. Abanye bebethenga imitshina yokubamba amagagasi eStarlink kwele Zambia la kwamanye amazwe, kodwa kulabanye abagoqela benkampani yakwele China esebenzela eZimbabwe ababotshwe kusikhatshana esedluleyo bamiswa enkantolo besetheswa umlando wokusebenzisa ubulembu beStarlink ngaphandle kwemvumo kahulumende. IPortras ithi ayikatholi incwadi yeStarlink eyokudinga imvumo yokusebenzela eZimbabwe. Kodwa enkundleni yayo iwebsite inkampani le ithe izaqala ukusebenza eZimbabwe ngokusemthethweni ekupheleni komnyaka. Sehlulekile ukuxhumana lePortras ngoba iziphathamandla zalolu gatsha bezingadobhi incingo zazo. Ukuhlaziya lolu daba, uTaboka Ncube weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abathengi eNational Consumer Rights Association, umnumzana Efidlela Ncube.
Lokhu kumiswa akumangalisi ngoba vele iStarlink ibingakasebenzi eZimbabwe ngokusemthethweni ngokuba ingamukelwanga, ingaphiwanga ilayisensi indlela yokusebenza ngokusemthethweni eZimbabwe. Ngakho-ke kuyinto engethusiyo ukuthi yenzakele, kodwa-ke kuyalimaza kakhulu abantu beZimbabwe ngokuba kubabuyisela emuva kulokuthi bahlomule bazuze kutechnology yanamhlanje. Ukuvimbela itechnology kwenza sithwale nzima njengabantu, kubuyela emuva izinto eziningi. Kodwa-ke lokhu kuza kwenzeka okwesikhashana esifitshane ngoba vele itechnology ile ndlela yokudlula eceleni, yedlule lapho kuvimbe khona imithetho engahambisani lempilo yanamhlanje. Yikho lokho esikulindeleyo ukuthi nxa bengayiphanga ilayisensi izagcina vele isisebenza eZimbabwe ilayisensi ikhona noma kayikho.
Ukuvumela iStarlink ukuthi isebenze eZimbabwe kungaphathisa uZulu na?
IStarlink lapho esebenza khona iveza kahle kamhlophe ukuthi abantu bakhona bakulezo ndawo kulula kibo ukuthi baxhumane labanye ngokuba ilesivinini esikhulu, ilesipidi esikhulu sokwenza umsebenzi wokuxhumana labanye ebulenjini ube lula. Ngakho-ke iyahlomulisa kakhulu amabhizinisi amancane lamakhulu lozulu wonke kulezo ndawo, yenza kube lula ukuthi ibhizinisi iqhutshwe ngendlela engaduliyo, ngendlela elula echiphileyo. Ngakho-ke iyindlela yakulamalanga ukwenza kube lula ukuthi abantu baxhumane, njalo iletha inguquko enhle kakhulu empilweni zabantu kunye lamabhizinisi.
Sesikhangela udaba lwentengo ezedatha, kungaba yinto engaphathisa abathengi na?
IStarlink lapho esebenza khona iyaphathisa kakhulu ngokuba iletha ukwehla kwentengo yedatha ngendlela enkulu kakhulu, kanti-ke yenza kube lula kuphangise ukufinyelela kulabo ofuna ukufinyelela kubo, ngokunjalo ilondoloze idatha yakho leyo olayo.
Lokhu akusoze kuphazamisa ukusebenza kwamanye amakampani aweZimbabwe abesipha abantu i-intanethi na, kumbe ukuwakhipha kubhizimusi?
Amabhizinisi la amanye akufanelanga avimbele ukuphila kwabantu ngoba vele azagcina edlule emhlabeni nxa engakwazi ukuthi aguquka ahambisane lempilo yanamhlanje. Sizazuza kakhulu, imisebenzi izaba mnenge edalwa yikuthi iStarlink isebenze kuleli lizwe kulale imisebenzi ezalahleka ngenxa yokuncintisana phakathi kweStarlink lala amankampani akhona. Ngakho-ke siyayidinga iStarlink kakhulu kakhulu, izathuthukisa ilizwe, izathuthukisa amabhizinisi, izawakhulisa, izadala imisebenzi, izaletha imali elizweni okwedlula lokho esikubona ngala mankampani avele khona.
umnumzana efidlela Ncube ngowenhlanganiso elwela amalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association. Ubexoxa ecingweni loTabo kaNcube we-Studio 7. Kweziphathelane leMelika, amapholisa athi azathatha amanyathelo aqinileyo awokwenqabela udlakela ngesikhathi sokuthonisiswa kwake waba ngumongameli weMelika umnumzana Donald Trump, yena oyetheswa icala lokufumba thisa untombazana othi waya laye emacansini uStormy Daniels. Ingatsha zomvikela zibikwa zizalandela ngelihlo lokhozi okuzaphuma enkundleni zokuxhumana okungaba kukhuthaza udlakela. Imbiko le iza ngesikhathi uTrump ehlangana emzini wakhe we-Mar-a-Lago lo somlomo wedale lePhalamende umnumzana Mike Johnson ndawonye lelunga laleli dale unkosikazi Marjorie Taylor Greene, yena ofuna ukususa uJohnson esihlalweni. Ukuhlaziya lolu daba, uChris Gande weStudio 7 uxoxelo landela ezombusazo weMelika umnumzana Dan Moyo.
Ngumuntu engingathi iningi le-America eliziqhenya ngokuba ngama-Democrat, lange-democratic rule, le-rule of law, abayithandi indlela uTrump engingathi ubusa ngakhona, le ndlela aziphatha ngayo njengomongameli. So yes, kuma-Republican siyavuma ukuthi kuphathi yakhe bayamsupporta kakhulu njengoba sibona nje kulama primaries, but mase kusiya ku-national angiboni mina ukuthi anganqoba, especially now abantu be-America sebekwazi ukuthi ungumuntu onjani, ungumongameli onjani, njengoba bazibonela bodwa ngesikhathi ebusa iminyaka engu-4 leyana abusa ngakhona. So hayi, mina ngilokhu ngile themba lokuthi umnumzana Joe Biden angamnqoba uTrump, uzomnqoba njalo uTrump ma kusiza ukukhetho lukaNovemba.
Ngokubona kwakho, kuyini okungaba kubangela ukuthi umnumzana Trump ekhanye elosekelo olungaka yena ibhekane lamacala ambalwa emthethwandaba?
Ale yona indaba edidi ngqondo kakhulu ukuthi kuwenzeka kanjani ukuthi umuntu olamacala angaka abe lokhu ethola i-support ayitholayo kuma-Republicans. Kuyasimangalisa sonke ukuthi yini esiyenzakala ngama-Republicans. Weli siya-understand ukuthi ama-democratic policies abawathandi and so on and so forth, but ukuthi bazimisele ukuthi basupportane lo muntu olamacala, olama indictments, okungenzeka futhi ukuthi before sifika uNovember kube ngumuntu oyabe segwetshiwe. Sibonile bebuzo abaningi ukuthi even angagwetshwa lizomvotela na, basho bathi ngempela sizomvotela ngoba sibona enguye umuntu osilungeleyo thina ukukhokhela. So thina abanye kuyasixaka lokhu ngoba mina ngikubhekisisa khona lokhu, angiboni ukuthi omunye umuntu angaba lamacala afana lakaTrump. Abantu abaningi akabebe lokhu besithi nguye abamfunayo ukuthi abuse. So kusho ukuthi umuntu onjalo angayenza umathanda phela ma esengumongameli, lizomstopa lisithini njengoba even ama-courts ma bamgweba bembona ukuthi ulecala lina limbona efit ukuthi abe ngumongameli wena. So kusho ukuthi limnikeza i-blank check ukuthi angayenza umathanda ma ese-White House, and ayikho into elizoyenza ngoba umuntu onjalo selimenze waba above the law.
Umnumzana Dan Moyo ulandela ezombusazo weMelika. Obexoxa lo Chris Gande weStudio 7 eseVirginia khonapha eMelika. Amazwi alandelayo aveza imbono kahulumende weMelika. Ukwalelwa kwabantu ukuthola usizo ngokunye kwezenzo eziyisithupha ezephula imithetho eqondane labantwana, okuyinto efakwe ilihlo yi-United Nations. Ukunqaba okufana lalokhu kwephula ilungelo lokuphila kwabantwana, ilungelo lokuthola imfundo kwabo, lelungelo lokuthola inhlelo zempila kahle zezinga laphezulu. Lo la lo onqabela abantwana ukuthola usizo olulondoloza impilo zabo oyingozi ekuphileni kwabo kumele ajeziswe, kungaba nguhulumende kumbe kube ngabantu abazimeleyo. Asicaceni, ukusongela ukuthula yikusongela abantwana, kutsho umeli weMelika ku-United Nations u-ambassador Linda Thomas Greenfield. Kunjalo nje, kumagumbi wonke omhlaba izigidi zabantwana abasemazweni okulezimpi zidinga usizo lokudla lamanzi ahlanzekileyo, imfundo lenhlelo zokwelatshwa okuyizisekelo zempilo ezibalulekileyo. Kwele Myanmar, abantwana bohlobo lwesiRohingya babulewe, babotshwa, badudulwa. Ukuhlasela kwele Russia e-Ukraine kubulalisa abantwana futhi kubhidliza izikolo, izibhedlela lemizi. Kwele Afghanistan, amankazana ayabandlululwa futhi aphathwa ngodlakela, kanti labeqembu le-Houthi kwele Yemen benqabela inhlelo zosizo lokuhlenga abantwana abayizigidi ezilitshumi lanye, 11 million, kutsho u-ambassador Thomas Greenfield. Kulusizi ukuthi uluhlu lwezindawo lapho abantwana abahlala khona bethithibele alula mkhawulo. Emhlubulweni weSahel, okugoqela eBurkina Faso, lapho udlakela osoludale ukuvalwa kwengxenye yezikolo njalo kwathiya inkulungwane zabantwana zihlaselwe yimikhuhlane ebangelwa yikuswela ukudla, i-acute malnutrition. E-Israel, lapho abantwana ababulawa khona abanye bathunjwa yiHamas mhlaka 7 ngomfumfu, abaqhubeka khona njalo besengozini yokubulawa ngama-rockets. LaseGaza, lapho okubulawe khona inkulungwane lenkulungwane zabantwana phakathi kwenyanga ezimbalwa ezedluleyo, abanye balimala futhi abanye babulawelwa abazali basala bezintandane. I-United States iyaziqhenya ngokuhamba phambili ekupheni usizo olwabelwa abantu yi-UNICEF le-World Food Program, kutsho u-ambassador Thomas Greenfield. Kodwa sikhuthaza amazwe omhlaba ukuthi akhuphule limizamo, engeze usizo lwawo ukuze kunakekelwe abantwana abasemazweni alezimpi. Kumele sivikele usizo lwezempilakahle, olokudla okwakha umzimba, lolokuhlanzeka oluqondiswe ebantwaneni lezimuli zabo eziyinsika yempilakahle yabo lezemfundo. Kumele sibe lesiqiniseko sokuthi ilungelo labantwana lokuthi bayadlala babe ngabantwana abancane liyalondolozwa, futhi kumele sigcwalise zonke imfuno zalabo abasemazweni okulezimpi. Kumele sikhangelisise njalo zonke inswelo zabo ekukhuleni kwabo. Uma siqinisekisa ukuthi abantwana bavikelekile, bayakhudumala, basuthi, kutsho u-ambassador Thomas Greenfield, uma sibapha ithuba lokuthola imfundo, ezempilakahle, inhlelo ezibakhaliphisayo, asivikeli kuphela ikusasa labo, kodwa sakha umhlaba ophephileyo futhi olokuthula emuntwini wonke. Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Soku isikhathi sembiko yenu.
Hayi lo mnankagwa lo ugangela abantu kakhulu, udelela abantu kakhulu mnankagwa lo. Kutsho ukuthi lo ungasebenza ekhaya uhola lo mqubu, uhola amaphepha lawo, uyakukungela lutho, uyazofuhlupheka kungela lutho, ungabeki lutho, ungabhenki lutho, uyazofuna ukuhlupheka ngoba kakubekeki, akusomali lo, akusomali kakubekeki, yinto nje uyafeka kuphela ungela sente, impilo yakho yonke. Hayi ngenxa yakhe lo muntu lo.
Liyatshona, liyatshona, liyatshona on Studio 7 English Mama lapha. Kanti why imali yakhona iqazele phezulu? qalisana ngama half center ngkhona ama half ziga ngkhona la beqasile phezulu batama le incane iza kuya ngemva kwama kwaye imali ezinkulu bakwenzeleni kono
ye studio 7 salibonani enhlala sezansi ziyanilesile sifinyama sikamthwakazi siyabingelela impela kunendoda eke yangena lapha impela ngiyalulela yona ekhale kakhulu ngama teacher esishone nesindebeleni hayi please akale zama ukuthi nikele sithole lo mtongo yophethe ezemfundo ekhaya hayi isikhathele abantu abedinga bafundiswa ngamashona ba uyasazela
labo bekungabalaleli bestudio 7 abasithumele imbono yabo nge WhatsApp Uhlelo Woza Friday liviki sileqembu elizibiza ngokuthi ziba levula lona elicula ezomdabu likobulawayo libuye lisebenzele njalo kwele South Africa nangu uEzra Chisaspanda we Studio 7
Mvula izikhala ngako sisho ukuthi isiziba sezulu iqembu lamalungu amabili uAvias Pepe nomngaka Mankosi leli qembu likasikhathi labunjwa Pepe
iqembu liqale ku-2023 sihlabelela umculo wesintu sivuselela amasiko akithi sizwe simnyama
njani ukuthi libumbe leli qembu lonkosikazi wakho
ngafika ngathola gogo mankosi sekuthwaseni ngase ngibona ngendlela abantu abahlukumezekeka ngakhona besekuthwaseni besizama ukuletha imfundiso nakuntsha intsha yethu ukuthi izwisise ukuthi isintu into ekhona njalo into eyavela ebadaleni ingumoya umuntu yabengazenzi kabe isangoma noma ube yinyanga usuke ehleli lidlozi elingumoya ongeke ukwazi ukuthi ulixoxe
uthiwane njalo lelamadlalade amangaki
umculo esiwuculayo kuthiwa ezomdabuko amadlalade esinawo eseliphumile lilodwa silapha nje silungiselela kuyakhipha elesibili mhlaka 20 ingoma sizibhala kwimi nogogo uMankosi onguyena ohamba phambili ngokucula ngevoice sizibhala sisonke sincedisana kodwa iproducer yakhona kuyimina uAvias Pepe
Umculo wethiwa lemvula uyatholakala emakhasini ozilibazisa iwaphi la uBebe
Avias Pepe siba lemvula ku YouTube ku Spotify ku Apple Music ngendawo njengangena kulawo ma platforms uyawuthola umculo ocela abantu ba download laphana kuba khona apa kobulawayo ama CDs nawo nama USB ama number athi wona +27 81 452 3212
umthumo wengoma zomdabu uyahlakaza abantu bekhumbula imvelaphi yabo besikwetshisela othiba lemvula kuhlelo oza Friday namhlanje mpela sonto ehlekini lonke igama ngu-Ezra Jesus Banda
Ziva levula isiziva samanzi behlabela ke lapho besigqibela uhlelo lwethu Lingakhohlwa luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esixoxa khona ngokwethulwa kwemali entsha ebizwa ngokuthi Zimbabwe Gold kumbe ZiG. Hayike kwanele mthwakazi omuhle olivalelisayo ngenjabulo ngontungamilinkomo libelobusuku obuhle.